Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani zulukandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 olwesithathu mhla ziku 29 Hlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Abathathu abacathengelwa ukuthi babulala umnumzana Langelihle Zonda Dube webandla le-Citizens Coalition for Change bamiswe emthethwandaba.
Ukuze sithiseke thina sokumele sizwe umthethwandaba ukuthi ebona nxabe bebuzwa yilaba omthuthisi ukuthi baphendula besithi.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi abasekeli bayo bayethuselwa ngabebandla lezanu PF njalo bayabandlululwa nguhulumende esigabeni seMathebeleland South.
Uma bona abantu abadala yokunika ithiwa lona lelo kutshengisa ukuthi balokhu kwethemba abalakho ukuthi uyazifisa ukuthi inhlanganiso njengezanu PF ithoni.
Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni ithi lanxa ababalisi bengazi besethuselwa nguhulumende abasoze babuyele muva kudaba lokuya emsebenzini kabili kuphela ngeviki kusukela ngeviki ezayo.
Thina kuhulumende kasiceli kukhwezelwa iholo. Uhulumende sikhuluma ngokuthi asibisele iholo lethu esalijonjelwayo esasiliyihola kungakafiki u-Okthoba ka-2018.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Abacatshangelwa ukuthi babulala umnumzana Langelihle Zonda Dube owebandla le Citizens Coalition for Change bamiswe emthethandaba ngomvulo. U-Brian Moyo oleminyaka yokuzalwa engu-22, u-Lucky Sibanda oleminyaka engu-26, lo-Kevin Dube oleminyaka engamachumi amathathu 30 betheswa icala lokugqekeza emzini kamuyi uDube balwisana laye andubana bamgamule ngenkemba basuka babaleka ngemva kokuntshontsha imali engamadola eMelika engamachumi amabili lanhlanu $25 lamafoni amabili mhlazi ku-8 kuyona le inyanga. U-Brian Moyo nguye owabanjwa kuqala ngamapholisa mhlazi ku-24 watholakala elefoni kamuyi waseveza amagama abanye bakhe. Abathathu laba labanye abasejele labanye njalo ababalekayo betheswa amacala amanye obugebengu edolobheni lakobulawayo. Abalandeli bebandla le-Citizens Coalition for Change babecabangela ukuthi uDube wabulawela ezombusazwe ngoba wayelilunga elasebenza kakhulu ekubhaliseleni abantu ukuthi bayevota. Kodwa amapholisa athi akula bufakazi bokuthi ukubulawa kukaDube kulezombusazwe phakathi. Sibuze isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Sweden Jirodza ukuthi bona bathini ngokuthiwa ngamapholisa nanku lobufakazi kuthiwa abukho.
Kuyasimangalisa thina ukuthi why kungenxa yani kwaba nguye owakhethwa yilaba bantu abalenhliziyo ezimbi ukuthi abe nguye obulawa ngendlela ebuhlungu kangaka. Why kwakhethwa phakathi kwamalunga wonke umuntu owayenguye owayengumzekeliso womsebenzi omuhle? Sasamnika umsebenzi wokuthi ngu-Mr. Tuesday ngoba wathi ecalisa wayevele eletha abantu uzoreje esteba register uzekhinechi ngolwesibili. Ngaze ngathi mina wena ungu-Mr. Tuesday wena ngoba you strike on Tuesday ngisitsho ngesingizi ukuthi uncedisa abantu ukuregister ngolwesibili. Kwaba-ke ngu-Mr. Tuesday ibizo leli lalumatha laba libizo elaziwayo ilizwe lonke. So thina sibona ngani khonoku ukubulawa lokho kungabe kuyikuthi abantu laba sebenza labantu vele abagangileyo abafuna ukuphazamisa inhlelo yethu. Ukuze sithiseke thina sokumele sizwe umthethwandaba ukuthi ebona nxabe bebuzwa yilaba omthuthisi ukuthi baphendula besithini. ngoba ukuthi sivela sisuthisekanga thina esasi sikutshelwe ngumchecha phansi ukuthi abantu lababanjwa vele thina lapha kobulawayo singaka hambi esigodini ukuyobeka iqhawe lethu base bebanjwe abantu la ngekusithi ukuthi amapolice belokhe sadingisisa indaba le so lati sathi kungcono singakhulumi singawalazeli njalo yethemba ukuthi vele alizange libone sikhuluma leyo ndaba
njengebandla kukhona yini ubufakazi bokuthi amapolisa awasebenzi kuhle kulolu daba
thina njengebandla le Citizen Coalition for Change asithanda ukuthi sibe hlambaza amapolisa lalapho kungafanelanga khona ukwakathisa amapolisa ayenza umsebenzi omuhle siyachaya lihlombe kodwa esifuna ukwazi thina ukuthi indaba le lo hambelana yini le politics umbangazwe njalo sikhayela ukuthi sibe kwazi ukuthi abantu laba bazagwetjwa yini kumbeni uhulumende usezangenela eyenza imicimbi ezakwenza ukuthi abantu laba bekhitshwe umbebe bachayela ifeja njengoba liyazizana ukuthi vele ngiyezigila mkhuba so sikhayela ukuthi abantu laba nxa bengagwetjwa balakho yini ukuseva ama-sentence abo kumbe nxa kuyikuqunywa ukuthi bayaqunywa ngoba yiyo umthetho okhona ngoba into esikhangeleyo thina njenge-Citizens for Change ukuthi kube lesijeziso esifanela laba abantu ngoba into abayenzileyo vele idanisa umhlaba wonke.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change kobulawayo. Ivandla le Citizens Coalition for Change lithi amasekele balo bayethuselwa ngabebandla lezanu PF njalo bayabandlululwa nguhulumende esigabeni seMathebeleland South okungaphazamisa inhlelo zokukhankasela ukhetho oluzayo. Umgcini sihlalo weCCC eMathebeleland South umnumzana Solani Moyo utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi bayakhuthaza abasekeli babo ukuthi bebhalisele ukuvota ngobuningi ukwenzela ukuthi bakhethe uhulumende abamfunayo.
Engikunanzelele ukuthi banezikhalo eziningi abazitshelwa ibandla lezano PF ukuthi kona lingavotela i-opposition party ama-ovator soze phinde hole imali yabo ekuhlaleni kwabo ema-resentment lasemaplazini i-CCC ingangena embusweni bazocotshwa yinto abasitshela yona kodwa siyabatshela thina ukuthi iqembu lethu liqembu labantu isekelo sombuso angeke satshintsha abazaba behleli endaweni zabo sizaba indawo zabo abahlelikizwa soze bekhitshwe imali yabo izaba lesisindo i-disturbance esinayo yona leyo nje ukuthi abanye abantu ngabe sibona banovalo ukuthi abantu labo be-opposition ngasikhuluma labo izano PF ngayisibona izasala isihlukumeza isithembiso sokuthisela imizi ibe sensitivity okusijabulisayo ukuthi amanzi ayehlela emfuleni oyekhenani wonke umuntu uthi sekhathele nxa sokumele ukuthi bayevotwa sebebuya berojwa ukuthi asizalenze nalokhu nalokhu so nathi sithi kulungile thathani konke abalinika khona ngoba ngokwelizwe lezimpako sibe ngatholanga nje emasimini kuyenxa yokulima futhi esilima ngakho ngoba izulu labuya laselihamba bayagula ngogatshopo abantu amaqolo asebenzi ukuthi sinanzele ukuthi icembe lokwehluleka lifuna usibulalela abazali bethu akusimelanga ukubana abantu beqonde umhlaba tokuqinileyo kodwa bona abakhulu besenza amatrekitha.
Besixoxa lomunye wakho webandlali zanu PF nomzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu yena uthi hayi abantu yibo esingathi baphazamisa uhulumende singathi ngesingisi sabotage kodwa hayi ubona njengebandlali zanu PF bayazama kakhulu.
Yahlekisa umfowethu Ngqobizitha kambe ngobani abasabhotisha abantu nxa ule dola i-America eZimbabwe le $700 inkwini khonoku yena nguminista ukwaba nguminista we-industry akulazi lomntwana yedwa amkhathayo okubonisa ukuthi izano ikhangelele ezikhwameni zabo. Abantu bakhangelelene uhulumende ukuthi ufaka ama program anjani ama civil servants kaholi bakhala ngama sanctions bona abasanchisa bona ngokwabo nxa bemele benikeze ithenda ama China segcwele izimbako yonke indawo ama China ayivesti ezweni kwabo bazothatha umnotho bayahamba konke lokhu kuyenziwe iqembu lokuhluleka. Umgabe wayethi nxa edriva ibhasi umnakagwa engukhondekitha thina amazimbabwe saphuma sonke ukuthi lizwi wehluleka ukukhitshwa umgabe, bathe nxa sebemkhiphile umgabe kazange sinanzelele umnakagwa wabuya wangene ngokhondekitha wathatha ibhasi wangena iganga ngoba lapha mpela sisegangeni. So thina siyibandla le-CCC nxa singena kuphapa abantwana babo esikolo bazofunda free. Osebhuku abomdabuko kumele behole amazwe onke bayahola ezimbago sokuhola ngezindawo ama-province ngikakhulu ngapha ema-South akulo holayo. Abantwana abasemazweni eSouth Africa mhlaso kungena advocate nesenchamisa ngasivote kahle bazobuya emazweni bazile experience semisebenzi abayifundileyo sebenze ethuthukisile izwe lakithi besiholela imali yabo enhle.
Lo ke ngumnumzana Solani nje mnyama moyo umgcini sihlalo webandla le-CCC eMathopeleland South ubeqoqa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7. Kusenjalo osanda kethwa ukuba ngumgcini sihlalo webandla lezano PF esigabeni seMathopeleland South umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu uthi baningi abantu abafuna ukungena ebandleni leli njalo basebenzisa inkundla zobulenjini ukubhalisa. Umnumzana Ndlovu uthi akuvamanga ukuthi osakhulayo njengaye abe ngumgcini sihlalo kuleli bandla, ngakho usebenza gadalala leziphathamandla zikahulumende ukuthuthukisa isigaba sakhe.
Akuvamanga ukuthola umuntu onganami kuthiwa nguyokhokhela iprovinsi yonke. Ungabona abantu abadala bekunika ithuba lona lelo kutshengisa ukuthi balobu kwethemba abalakho ukuthi uyazifisa ukuthi inhlanganiso njengezano PF ithoni inhlanganiso ekhuluma ilizwe leli, inhlanganiso esifikise lapha esikhona kathesi. So ngumlandu engingawuthathi kanani, ngumlandu engifisa ukuthi ngizibone ngisenza konke okusemandleni ami ukuthi ibandla lezano PF liqhubeke liqina lithungamela lisiya phambili. Okokuqala, nxa uyinhlanganiso yezepolitiki umlandi wakho omkhulu kakhulu ngokuthi ubone ukuthi izikhalazo zabantu uyazizwisisa njalo uyazifikisa kuhulumende njalo uyaqinisekisa ukuthi impendulo ziyafika ebantwini. Sesike saba le-workshop silezinhlanganiso zikahulumende lapho i-leadership yonke yeprovinsi ngingaseyingatsha zikahulumende ezimqoka kwi-economy yethu ezigoqela be-agriculture, abe-mining, abe-transport ukuthi bebuye bezochasisa inhlelo zikahulumende abalazo kuprovinsi besizwa izikhalazo zivela ku-leadership ukuze abantu bakithi kuprovinsi yonke babe fully involved kwi-economy leyo. Silokhu khangelela ukuthi sibe lethuba lokunyusa futhi amanye amaminista kakhulu kumele sivale isikhala phakathi kukahulumende lephansi. Yonke into eyenziwa nguhulumende, uhulumende okhona ithunywe yiphathi zamphiya. Sifuna bebuye kakhulu ikhangela bezemfundo yangaphezulu i-higher and tertiary usevumile sidingila ngokuthi ebuye. Kuningi asekwenzile kwi-province yeMasamo ukuqedisa i-JM Paul yeGwanda emsile minyaka ihlezi ngenxa yama-contracting problem. I-Gwanda State University sesiyaqedisa lapho okuhlala khona ama-students e-Epoch Mine. Siyaqala ukwakha i-admin block eGwanda. Thine plans for many years besifuna ukuthi sibe le-polytechnic. Kulo nyaka iyachaya i-groundbreaking, imali yakhona ikhona. Konke lokhu izinto ezikhona esifisa ukuthi abantu bebone ukuthi uhulumende weZANU PF uyakuletha ebantwini. Sizabiza futhi maduze uminista okhangele ze-local government. Sizabiza futhi maduze uminista okhangele eze-transport ngoba ngale sakhina sithole u-engineer but sifuna uminista ebuye imigwaqo sifuna ukuthi ibonakale isiya phambili. Nakhangela iselfay esike layo kusindisa okukhulu ukuthi kumele siqhubeke sibumba amaselfi labantu abaningi ababuyayo bezojoyina, abanye babebelibeke ukuthi esifunze ukuthi khathi vele sijoyina njani. Silabantu abatsha esifuna ukuthi sisebenzise kakhulu ama-digital platforms lokhu okwekulenjini ukuthi bekwazi lokujoyina besebenzisa ubulembu lobu, sibe sesibafinyelela ukuze bafundiswe bakwazi ukuthi nxa usidulelwe ngalezamcf kutshona. Ngangibona ukuthi kulabantu abacabanga ukuthi izamcf iyaphela amandla, ivuseleleka ngendlela yesisayo.
Lo-ke ngumnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu, umphathintambo kahulumende obonanga zokwethekelelwa kwelizwe njalo engumgcinisihlalo webandla leZANU-PF esigabeni seMathebeleland South, emela iBulilima East edalele ePhalamende. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ ithi lanxa ababalisi bengaze bethuselwe nguhulumende abasoze babuyele muva kudaba lokukhalala umsebenzi okwensuku ezintathu maviki wonke kusukisela ngeviki ezayo. Linhlanganiso ithi ababalisi bemaphandleni sebeza kuya emsebenzini ngomvulo langolwesibili kuphela andubana uhulumende abuyisele iholo labo ku-$540 lapho elalikhona eminyakeni esanda kwedlula. Okunenge asikuzweni kungxoxo uNtungameli Nkomo ayenze lesikhulumeli se-ATUZU umnumzana Themba kuye moyo.
Okwakuqala okumele sikunanzelele ukuthi thina kuhulumende kasiceli kukhwezelwa iholo. Uhulumende sikhuluma ngokuthi asibisele iholo lethu esalijonjelwayo esasilihola kungakafiki u-Okthoba ka-2018 i-$540. Yindaba sisithi imali le esayijonjelwa, imali le esasiyihola ngaleso sikhathi kwakuyi-1 pound is equal to $1. Kuthe sokubuya isikhathi lapha eyakhutshwa khona i-$540 kwavumbuluka sesinikezwa imali esathi sizame uyiqathanisa ukuthi siyivisele ifana ne-$540, sayibona incuncuncu kakhulu. Kumanje uhulumende usithembisa i-100%, i-100% ye-20,000 i-40,000. Imuli elamalunga angu-6 idinga 133,000 pond ukuthi iphile. Yikho kusenza sibone ukuthi uhulumende kasinakanga nxa sikhuluma ngeholo lethu.
Njengoba lina li-ATUZU lithi yebo ababalisi benu bazakhalala umsebenzi okwamalanga amathathu ngeviki, kodwa nxa abanye ababalisi abakwezinye inhlanganiso besiya emsebenzini, ukukhalala kwenu umsebenzi kungaphathisa yini?
Konke esikwenzayo ku-ATUZU sibone ngani kuyafika kuyechaya kuhulumende. Okunye sikubonisa ngendlela esithukunyezwa ngayo amalunga ethu ebotshwa, amalunga ethu etshaywa, bese sibuya sithi thina ababalisi abalokhu beqhubekela besiya emsebenzini babamba abantwana lezakhamizi amehlo, ngoba uzothola ukuthi kabasebenzi okupheleleyo. Abaningi babo balanda ukuyacela ukuthi abantwana bebabhadele ama-private lessons. Osuza kubona ukuthi umuntu ufuna ukuyasebenza nge-private lesson ngesikhathi sesikolo uyabe kuthiwa yi-killing time ngesilungu, kayenzi lutho. Pho thina bethu amalunga ngabalunga amqotho apropua ahle avele obala ebadaleni ukuthi akusebenzeki kakhe sikutshona sikuhambela amanga sithi thiye emsebenzini kungasebenzeki kakukho kuhle. Okwesibili, indlela i-ATUZU esebenza ngayo sekunanzelela ukuthi asidingi abantu abaningi, sibalutshwane lwangaka ngohlonzi esilalo ngesitatimenti esisifakayo nxa singayanga emsebenzini. Utshintsho luzaba khona lanxa uhulumende esasihlukumeza ngokusitshaya, ngokusibopha, ngokusithembisa ukusiphotha imisebenzi. Konke lokhu kusivezela ukuthi kuyafika kuhulumende sikukhulumayo.
Akhona amazwi ongathanda ukuwaqondisa mhlawumbe kuye uhulumende engxela sebazalini?
okwakuqala sizathanda ukuthi uhulumende kabuyele kusisekelo sombuso ku-section 203 okhuluma nge Public Service Commission eyiyo inhlanganiso okumele imele njalo ikhulumele kumbe ikhulumisane nama-union abasebenzi ame ukusebenzisa lokhu kuthiwa yi-Apex Council ngoba abantu be-Apex Council bonke labana bakula sebenzi sikahulumende abasinyelele. Okwesibili, uhulumende kangami ngokukhuluma amanga ebantwini akhulume ngokuthi usenikeze isebenzi i-100% yemali engekho. Isingaye isikolo kuthiwa 100 times 0 = 0. So 100% of nothing yi-nothing, uhulumende engakhulumi ngakho.
Lo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ bekhuluma icingweni le-Studio 7 eselubhane. Okwamanje sengidedela imuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, salibonani. Njani lonke labalaleli bonke be-Studio 7? Be-Studio 7 ezethu ziyaphuza ukungena, ngazi ukuthi yathi yini inkinga la. Njani kodwa lonke nandokuphawula nje nawumaphosa ngisabe ukhuluma igama lami kodwa nidabuke nyathi. Hhayi zani lokuthi sozidala thina sayijoyina kudala izanu, sayijoyina kudala umgabe sesekhona. Enguye udida lathi sinje sike sakwenza kwamayouth ikuzani. Hhayi, bengake baze balitshele abantu bezani ukuthi yibo abenza ukugama, bengaze baphakamisa ilizwi lokuthi yibo abenzi ukugama, kodwa bekwazi ukuthi yibo abathuma amayouth bebafokuza imali lokho okungasebenzi lutho. Bahamba amayouth lana afike awona bacatshe ngomunwe. So abangake baze bakhulume bezazibaza kwenze ngani ngabantu laba abafuna ukukhuza benzani bakhuza emehleni abantu. Akula muntu ovela abantu abanye bayithanda izanu. Mina ngazi umuntu othanda izanu ukuthi ucabanga kanjani, ukuthi lokhu esacabangela ukuthanda izanu kutho ukuthi yangesidla phela. Yibo abatshontsha imali labo bantu abathanda izanu. Izanu iyabanika isikafu, inikeza abantu ababo, iyabafundisela abantu ababo. Manje thina siyahlupheka, asisayithandi izanu. Amenyes izanu ibuse thina singabantwana besikolo, sisiye esikolo yabusa. Hayo, abake baphumuze, abake baphumule bayekele ukubulala abantu kuphela. Nokubulala abantu phela yisibo bantu babo labo ababulala abantu bakaNkulunkulu. Banikeza abantwana babantu amacala, sale kuluhlupho ebantwaneni, sale kuluhlupho esihlobeni ngokubulala abantu. Ingwendela abangazoze bayikwanise lowo muntu obulele omunye umuntu. Siyaxola lapho izanu kayime labake babuse ngoshamisa, sibone ukuthi bayangaphi lelizwe lelo. Asilo lizwe lezanu, asilo lizwe labomnankagwa leliya.
Studio 7 ingani abasakaza imuvi ezimnandi ezinhle ezincomekayo. Studio 7 naloke ngimelele ukuthi ngiza ngithinta nge-2 minutes talk, not 5 minutes, 2 minutes talk yabele ngiqedile lingithinte khulume ngodlame lolo lukhona eZimbabwe.
Sanibonani Studio 7, bingelela uGift Stove nabonkomo nabosithandekile Ndlovu. Kanti kodwa sakhala, sahlala sikhala ngento yodwa, siyathumela amavoyisi ngizathi okhulumayo uGodfrey Moyo uBG, siyathumela ama-voice note kabalwa, kubalwa ama-voice note i-CCC nama-voice note ayezanu-PF. Kungani vele kahle bantu bakithi lingasicaceli ukuthi iStudio 7 ayikhulumeli imithwakazi? Phela size singene lapha ngoba sizwe lisithi wemthwakazi omuhle, kodwa siyadumala ma ama-voice note ethu angabalwa ukuthi imbangela ingabe yini. Siyabonga ingabe munde, ngabonga ma ukuthi ne-inothi le ingafika ngoba imithwakazi Republic Party kayibalelwa ama-voice note. Ukhona omunye lapha ongenileyo sele 2 days loko lifaka yena kuphela lokhuluma ukuthi kumele kuvotelwe iZANU PF. Liyamphinda-phinda thina kasivalelwa angazi inkinga yini kumele nisitsheleni bakithi
hayi siyalibonga siyalibonga Studio 7 siyalibonga noma sifaka ama comment ethu engakaphumi kodwa kuza kufika isikhathi azaphuma nami nguLouis Kuduza ex-combatant lami uyayizwa indaba ezikhulunywayo hayi babe yazamazama iyazamazama uyanyikinyeka kufa abantu kucatsha abantu uphasi phezulu asazi ukuthi kube kulinywa kuya ngaphi ube silima seMpumalanga kube silima seNtshonalanga asikwazi hayi umuntu u-£35 hama uchange sandu esikhulu i-£5 hama bayatshaya phela bayabulala i-£5 hama babulala ilizwe babulala abantu kuke kunjalo hayi sizabona khona kodwa yami i-comment ithi hayi iZimbabwe iya ngaphi to the ashes hayi siyabona
salibonani salibonani bantu beZimbabwe vuka njani ezindaweni zonke ngithanda ukuncenga kakhulu ukuthi abantu abangobaba emaphathini wonke abayekele ukuvusa impi yokubulala ithi incwadi yamaGalathiya mase lidlana bhasophe lingaqedani ilizwe lizasala lingelamuntu ngoba obaba bangangena emaphathini bafuna amaphozishini ngenkani iphozishini umuntu uyinikwa ngabantu benanzelela ukuthi lo angasenzela lokhu nga wena usungayifuna ngenkani ukuthi uzabulala abanye abantu ngenxa yokuthi bafakwe ngabantu phefumu lo muntu uyabizwa phezu kwakho yikho ubona izangoma zayalo ukuphosela uJona emanzini uJona esithi mphoselanelwane bathi kathi ufuna umphefumulo wakho ubizwe phezu kwenu babekwazi ukuthi kubulala umuntu kulicala khathesi abantu bayaphela emaphathini ungathi umuntu ubulele ngumuntu wenye iphathi kathi kubulalana abantu bephathi eyi-1 bebangezikhulu ukuthi lo angafani nanzangena so badala indaba le futhi kubobaba ilizwe liphela abantu ngabobaba ake lixole ake lixole umgodi wegugurawondela ugcwele abantu ngobaba babebulala abantu akula mama wabulala umuntu lapha ngobaba abaqedisiswe kodwa lelokho linxwanele ukuqedisiswa kasize seZimbabwe singanani so hlalani phansi litshela namaqiniso ngalisola hambani liyebuza kupresident ukuthi president zifuna lokhu kulokuthi liqedane ngapha lisithi lifuna inkululeko inkululeko uzayingena usuwedwa inkululeko umuntu ungena labantu nxa usuqeda abantu usufuna inkululeko asazi umbuza kusukhokhela inkukhu labodoma abantu bengasenzi so badala hloniphanini 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 isizwe kuseni lisihlonipe njalo kufunwa ngabantu lawe kulaleli ngoba lapha ilizwe leli qala ukulwelwa vele kwakuthiwa i-majority rule i-majority rule yizifiso zabaningi ungabona wena usudonsa wedwa ususithi mina ndesikhundla uvelise uphambanise noma ngupresident ngingayidonsa yedwa uyabe phambanisa kadonse lesizwe ukuze kulunge ngiyabonga
ngiyalibingelela abasakazi abahle Studio 7 bakhuluma izindaba ezimqotho ngeZimbabwe siyabonga thanda ukukhuluma ngalolu daba lodlakela luyadanisa kakhulu kuyadanisa kakhulu okwenzakala eZimbabwe ngamanje abheka istatistics yonke amazwe kubuya ama-elections iZimbabwe yothe nomsindo lapho kubulalwa khona kutshayanwa khona ukubotshwa khona kunyamalaliswana khona alikho ilizwe e-Africa kumainte statistics engakangeyeswa kakhulu istatistics enke ngezwa besithi kulabantu abatshayayo kulabantu abacatshayo kulabantu ababotshwayo istatistics iZimbabwe yothe angazi ukuthi impilo bani sezayiphila kuleli lizwe njalo ibandlela ubusayo yilo kakhulu impela eligqugquzela udlakela sawubona kusenzakala ngo-2008 kusenziwa amabhesi ngovethu ehlupha emakhaya banjwa yenkani ukuthi uye emabhesini ade bewayenzile lala lihlabele usuku konkhonangalo kungenani ukuthi ungalephi ibandla bekwenzakalani so le nto le iyasihlupha iyahlukumeza kakhulu hlukumeza kakhulu umphakathi abantu bagcina ngasakwazi ukuthi okuyikokwini ukuthi kwenzakalani so besicela mpela ukuthi bazame kakhulu ukuthi benze kube nokuthula elizweni kuke kuye ukuchithayo kwegazi yodlakela nakho konke bayakhuluma bazivikela baqamba amanga kakhulu abenzani u-P F bethi bona abalamsindo upresident uyakhuluma emhlala amalanga ukuthi kuyekelwe umsindo but into emangalisayo ukuthi angikaze ngizwe ekhuza abebandla lezani u-P F uma ekhuluma amabandla aphikisayo aqala umsindo njalo akaze ngizwe kuthiwa bakhona abenza umsindo abenzani u-P F ababotshiweyo kungaba ungezwa kuthiwa lomsindo ukwazi ukuthi i-CCC yezabotshwa kuphela njalo ba-abuse amapholisa ngoba amapholisa ngabantu abazalwa ngabantu besifazane amapholisa abantu bazala elizweni bazalwa nabantu babasebenzisa kakhulu ukuthi baxabanise amapholisa nabantu abantu abayisebenzisa amapholisa abasezonda amapholisa ngiyabonga AK Buffalo okhulumayo
siyabonga AK Buffalo labanye bonke elisithumele imilayezo yenu njengoba lizwile hayi siyaphendula siyalalela siyayifaka imilayezo kodwa ke ibe mfitshane igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama